Ibandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora kubekwa ukuba selifuna ukuxotshisa idala lephalamende unkosazana Thokozani Khuphela abanye abacatshangelwa ukuba bafuna ukususa uMonzora esikhundleni emhlanganweni owe-Ordinary Congress oza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ukhuphe uselobele uMonzora incwadi ejulileyo ebuza ukuba kwenzakalani kubandla leli. Ukhuphe uthi ufuna ukubona konke okwethulwa lidale le-National Council elenza umhlangano ngolwezi. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uthi abasuswa edale lephalamende ngabantu abangenzi kahle kubandla leli.
Udaba lokukhitshwa kwamalunga edale lephalamende kumbe awekhansilini ayisiso sinqumo ibandla elisenza mahlayana nje njengendlela leyi esisethulwa ngumama uKhuphe eselethe lamagqwetha ammeleleyo lapho athi khona yena kulabantu asebemqophile, kulabantu asebehluza ngasese ukuthi bamkhiphe ukuba lidale lelunga ledale leParliament. Ach akusebenzi njalo ebandleni lethu, kuyisinqumo esithathwa ngomva kokuthi ibandla linanzelele okokuqala ukuthi umuntu lo osela yini. Nxa umuntu esejilo ukuthi kaseyilo lunga le MDCT uyabe sezixotshe yedwa. Okwesibili, isinqumo esenziwa ngokuthi umuntu ekusebenzeni kwakhe wenza into ezenza ukuthi izinhloso ze-MDC ziphumelele yini, kumbe usenguye ovimbileyo ekutheni ibandla liphumelele liye phambili. Nxa kungatholakala ukuthi umuntu osebandleni usemisa izinhlelo zebandla, ibandla lisakwanisa ukusebenza liye phambili ngenxa yalokho abekwenza, noma elilunga lebandla uyaxotshwa.
Kudube uthi akukhanyi okwenziwa nguMakhuphe.
Okumele sikunanzelele yikuthi i-National Council leyo umama uKhuphe akhuluma khona wayekhona, wabeka eyakhe imibono sitsho ukuthi yena kafuni ukuthi iCongress yenziwe masinyani. Abatshoyo ukuthi bafuni yenziwe masinyani lapho bapha ezabo izinqumo. Yikho lapho esikhona lokho kokurecola. Abantu kabahlale bekwazi ukuthi kuyinto esemthethweni ku-Constitution u-Section 129K eyavunyelwana iZimbabwe yonke ukuthi nxa umuntu engasaqhubi izinqumo zalelo bandla eliyilo limfakileyo kumele akhitshwe, kumbe nxa evele sowaphumela egcekeni kasekho kulelo bandla kumele akhitshwe. Kodwa okwakhathesi siphethe incwadi zikamama uKhuphe, ibandla lisazopha liphawule ngalokho ukuthi kuyiwa ngaphi kusiya phambili.
Abalandeli bakaKhuphe bathi uMonzora usethwalise nzima uMakhuphe, ngakho-ke bazatshela amalunga wonke eMatabeleland ukuba sebesekela uKhuphe. Umnumzana Lungani Ndebele, ilunga lebandla le-MDCT, uthi bazasekela uKhuphe ngendlela ezakwethusa uMonzora.
Sifuna kucace ukuthi those structures will remain with Dr. Khuphe. Bangacabanga ukuthi bangamxotsha from the party uzaluza ama-structures, njalo ama-structures azaswela umkhokheli. Hatshi, lokho akusoke kwenzakale. Sizawagcina lawa ma-structures engaka Dr. Khuphe. Asisoze sesabe even lathi nxa bengathi bazasixotsha, asisoze sivume ngoba sivikela iparty. Asinyeke sixotshwe ngabantu abalwela i-individual, thina silwela iparty. Lokho asisoze sikuvume, asisoke sikuvume sibili. Okukhona yikuthi lawo ma-structures omadebheleleli azahlala eku-Dr. Khuphe, njalo siza kampena ngezinga eliphezulu sitshela umhlaba wonke ngomona osukhona kubandla le-MDCT kusukela mhlaka 27 December last year. Kube lomona, sokulomona omunye omangalisayo olobandlululo lwe-tribalism esingakaze sibone.
UNdebele uphinde wathi
siza kampena kakhulu, siza bhala amaphetshana ama-flyers, sprint ama-flyers, siwajika iMatabeleland yonke le, siwahlela iMatabeleland yonke le. Sizabathi kampena strongly, hayi kancane. This is not a secret. Mina ngwami angifuni ukukwenza kube yi-secret. It's not a secret. Ofisa ukubatshela, kabatshele. ngahamba abatshela I'm very prepared ukuthi nxa besenza izinto ezingekho esimthethweni weparty yethu asifuni sibili. This is going to be a battle of Harare and Bulawayo. Asoze sikuvume thina nje abantu bakoBulawayo bazaphumelela khona ngale eHarare ukumhlukuluza, kodwa ngapha hayi abasoze baphumelele ngapha eMatabeleland.
Ngasenelisanga ukukhuluma lo Makhuphe ngodaba lolu ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe.